Thina sithi hathi Papa Juba bazakucutha phambili, bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala, bangakhetha namhlizane uPF besebenzele abantu kangaka nge-over 20 years, njalo bekhethi izane uPF langaselitshonile. Ababoni na ukuthi sithi guga sichesithele dala bacholela bahlabezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama-prodigal sons, political prostitutes. Lalapho abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le-MDC linalithini?
Thina abe-MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokuzikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla leparty. Kodwa-ke sibona ngani abazange bakhakulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlabezulu, kambe belwethu for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Makore ovela ku-trade union edengumuntu abasungula leli bandla, balwa bandawonye no-Gideon Swanda lo Matongo lo Tsvangirai. Namhlanje sephongugqumukela nje ebandleni seliphelile. Hayi, sibona ngani ibuyanga lokusela abantu bezinsuku sebefuna ukugabhula. Kodwa-ke hayi, sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okulempondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Makore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Makore ede vele esebenza lo Monzora, yimemba kaMonzora. UMonzora esebenza lo Khuphe, basebetshiyana nje inyanga ezithize. Yikho-ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina azange sixotshe muntu, sifuna ukusebenza labantu. Kodwa izanu ihamba ibagwegwa, ibathomisa, ibathembisa lokhu lalokhu. Kodwa konke lokhu yize. Siyabonga kahlabezulu.